Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ningali jola njani mthwazo omuhle, siyalambulela umsakazo we Studio 7 lamhlanje ngesonto mhla zilithumi lambili kunqabakazi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende wakwele Zimbabwe uthi usekufezile okuningi okufiswa lilizwe leMelika ukwenzela ukuthi amazwe la avuselele ubudlelwano.
Some of the issues it raises, e.g. rule of law and enjoyment of freedoms, have been ushered in by the new dispensation.
Okunye okuvezwa ngumthetho lo sesikwenzile okunjengo kulandela imithetho yelizwe i-rule of law kanye lokuthi abantu bakhululeke. Sesikwenzile konke lokho.
Ibandla lezanu-PF lithi kumele kulahlwe udaba lokuphikisa impumelo yokhetho oluphanyekwe yi-MTC Alliance emthethwandaba.
Emthethweni-ke njalo kuya ngokuthi ekuhambiseni kwakwamaphepha uhambise lakuye wamukela ngesikhathi esibaliweyo yini kumbe weqisile wasijobelela.
Kodwa-ke umanyano we-MTC Alliance uthi ibandla lezanu-PF lethuswa ludaba lolu.
Amaphepha aseva lapho umuntu azakale ehlala khona upresident Emmerson Mnangagwa usebenza ekukumona umuntu ababuilding.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi usekwenzile okuningi okwethulwe ngumthetho weZimbabwe Democracy and Recovery Act osanda kuguqulwa nguhulumende weMelika. Umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi okunye abakwenzileyo yikuguqula kumbe yikugoqela ukulandela imithetho yelizwe njalo lokulungisa ezomnotho. Uthi bekumele uhulumende kamongameli Donald Trump esule izitheso zenoto ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF okwakuthiwa bephula ilungelo loluntu. Ake sizwe umoya ekhuluma lentathe lezindaba eHarare ngodaba lolu.
Remains a challenge, of course. However, the USA is still, while it still vetoes new laws.
Izitera ngumthetho olimigoqo okumangalisayo ngoba ilizwe leMelika lokho livimba ukuthi ilizwe leli lithole imali ebolekwa namazwe ajeneyo. Loba kunjalo, ilizwe leMelika lizimisela ukuthi kube lokudlelana phakathi kwamazwe la. Umthetho lo uyakusho ukuthi sokube lenguquko kwezomnotho elizweni njalo lokuthi kulabantu abaningi abavala kwaleMelika abakade bebona ukuthi siqhuba njani ukhetho. Lo ngumthetho esingeke sawulandela ngoba umthetho welinye ilizwe.
Some of the issues it raises, e.g. rule of law and enjoyment of freedoms, have been ushered in by the new dispensation.
Okunye okuvezwa ngumthetho lo sesikwenzile okunjengo kulandela imithetho yelizwe i-rule of law kanye lokuthi abantu bakhululeke. Sesikwenzile konke lokho. Ukuza kwabantu abavela kwaleMelika ukuze hlolisisa ukuqhutshwa kokhetho ngokunye okwakufiswa lilizwe leMelika. Sibavumele ukuthi babuye kweZimbabwe. Ukwenza ukhetho olubalulekileyo kwenza ukuthi silandela okufiswa ngumthetho wezidera. Okunye njalo akumelanga udlakela olwaba khona kusanda ukwenziwa ukhetho ukuthi kubisele muva konke lokho esesikwenzile. Esikufisayo ukuthi kwesule izijeziso zenotho.
The peaceful, free, fair and equitable elections, although being regretted, neither should any other events blemish our recent harmonized elections. Therefore, the recently signed Zidera Amendment Act is unfortunate in that would rather there were no restrictive measures.
Umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe. Kodwa ke unkosazana Tabitha Khumalo uthi umoyo ukhuluma angakwaziyo.
Akusuku zatshwala lezi ezedluleyo kubulewa abantu abayisikisi. So asebekulande bedutshulwa ngamasotsha avele ekhokhelwa yibo munye nabo. So osokuntshintshile ukuthi sebefezile izinto ezasifuna izidela yiziphi. Asebekwenzile yikutshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi esasikukhuluma njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Chamisa. Esasikhala ngesikhathi futhi kusese lo baba u-Morgan Tsvangirai. Esikhala ngokuthi iZANU-PF lamasosha lamapolisa bephula ilungelo loluntu. Namhlanje zilezithi labantu abayisithupha abadutshilwe ngamasosha. So kakula into abayifezileyo asebekwenzile yokuthi batshengise uZulu ukuthi esasikutsho kwakuliqiniso ngoba khathesi sokubone ngumphakathi wonke umhlaba wonke jikelele.
Ye kodwa uyatsho ukuthi hayi khonokho-ke ukudutshulwa kwabantu akumelanga kubisele emuva konke asebekwenzile. Ungathini kulapha?
Hayi kuyabisela emuva anti uyakwazi ukuthi empilweni into yonke enhle oyenzayo iyabukwa kodwa mhlanu senza into eyodwa embi abantu bahle bakhohle ngoba usuvuselele isilonda esasicabanga ukuthi sesipholile yena sesigubhile wakhipha uqweqwe sesivuza igazi.
So kodwa ke ungathi ukuthi kumele kwenziweni phakathi kobudlelwano beZimbabwe leMelika njengoba sitsho njalo lokuthi lokho kwe-rule of law ezomnotho nalokho nje ngesilungu okuthiwa i-freedom of expression kungani sokukhona. Ungathini kona?
Hayi ezomnotho abakhuluma ngazo isintu bazenzi sile dayimana dimethi yazo lapho umgabe owasuke sitshele ukuthi kwantshontshwa 15 billion nxa kuwukuthi baqinisile sibili ukuthi bafuna ukudlelana le Melika njalo bafuna iZimbabwe ibe yiZimbabwe ezathandwa ngumuntu wonke ngabasithathe kabesilethele imali naleyo ukwenza ukuthi siguqule ilizwe lethu ngoba singaba ne-15 billion udubo kuleli lizwe iyakwana imali naleyo iphindisale nxa sikhuluma kunjenje singahamba ezibhedlela abantu bayafa. So abakuntshintshileyo kuleli ngoba isisekelo sombuso sithi khona ngilelungelo mina eyempilo enhle right to health ingaphi leyo mpilo nxa abantu besifa kangaka kungela ngitsho khona kuthiwa ngumuthi abantwana namba sebefundile kabasebenzi. So batshintsheni yakhona ngoba yiwo amalungelo kaZulu wona lawa aqakathekileyo angantshintshwa nethi ngubani. Ilungelo lokuthi ngibe le mpilo enhle, ilungelo lokuthi ngihambe ezibhedlela, ilungelo lokuthi nganelise ukukhuluma ntando yami. Namhlanje ngakhuluma yakho ntando, nangu Honorable Bithi ukhulume sithi khona yena kukhetha ubaba uChamisa uwinile wagcine sewumuntu esebaleke sejumpi border ezefunwa ngamapolisa. Sikhuluma kunjenje everyday uripot emapoliseni kakabi kabili ngelanga. Nguzibuse uphi, ilungelo lakho selingaphi?
UNkosazana Dabita Khumalo ukubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla leZANU-PF lithi lifuna udaba olwaphenyekwa emthethwandaba ngumanyana we-MDC Alliance lilahlwe. Umnumzana Paul Mangwana omele ibandla leZANU-PF utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi umanyano lo wehluleka ukunika ngemfanelo umnumzana Emerson Mnangagwa amasamanisi. Uthi ngakho-ke sokumele udaba lolu lulahlwe yi-Constitutional Court. Umanyano lo ufisa ukuthi kuguqulwe impumelo yokhetho olusanda kwenziwa iZimbabwe Electoral Commission. I-MTC Alliance ithi izekhi kayiqhubanga ngemfanelo ukhetho lolu. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxele lo mnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF.
Emthethweni phela singakhohlwa sinesisekelo sombuso. Isisekelo sombuso sile sesinika umuntu ukuthi abe nelungelo lokuthi aphikise mhlawumbe khonokho okuyabe kuphumile kukhetho njengokuthi nje bona abakwenzayo be-MDC. Kodwa-ke ekwenzeni khonokho phela githi thinale sikunanzelele ukuthi bamele bekwenze ngendlela eqondileyo eyokuthi lanxa sokuthiwa itheli yalowo muntu ophikisana layo umbo omele umenzelise amaphepha onguye ophikisana laloko okube nempumela kukho sokumele wena ube nezinto eziqondileyo ngoba konke uyabulawa kuqondise kuye kulokuthi uqinise ungasokuqondisi kukutheli lakhe lela linike lona izeki ukuthi utholakala ngaphi. Kuqakathekile konokwana kakhulu emthethweni-ke njalo kuya ngokuthi ekuhambiseni kwakho amaphepha uhambise lakuye wamukela ngesikhathi esibaliweyo yini kumbe weqisile wasijobelela nje. Kunjengokuthi mina ngangikhangela la madoda ngendlela abakhambise ngayo amaphepha bakhambise sebeqondise ukuthi hhayi sisikhathi esingani sesingemva kwesikhathi mana sibonge ukuthi akwamasho esikhathi phela sikhamzela phana eofisini yakhe umongameli, kodwa ke bebemele baliqondise khona ngale lapha alekheli lakhe elilotshwe khona phansi ukuthi hayi utholakala endaweni ethile i-adresi yakhe eyiyo eqondileyo. Ngokunjalo-ke singazi ukuthi umthetho wona uza kubamba njani, kodwa-ke khonoko lakho kube liphutha kakhulu elikhona elenziwe yi-FDC kumbe ngokungaqedi umsebenzi wawo ngesikhathi esifaneleyo.
Ye, kodwa abanye abantu bathi hayi ibandla le-ZANU PF lapha selingani lethukile ngakhonokho ukuthi bathi umnangagwa ngazange ngikhethwe ngendlela eqondileyo. Ngakho ke seyodinga konke nje izizathu nje ukuthi bangabambelela lapha lalapha.
Yabo kithi. Hathi ibandla le-ZANU PF lilungiselele ilanga ibandla le-ZANU PF i-team ka-president ilungiselele kulamagqwetha amadoda asibile othina masa labo labo mangwana le-team zabo zenzana.
Lo ke umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla le-ZANU PF. Kodwa ke uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele sika mnumzana Nestor Jamisa uthi ibandla le-ZANU PF seliphelelwe ngumphako.
Amaphepha aseva lapho umuntu azakala ehlala khona. UPresident Emmerson Mnangagwa usebenza ekumona umuntu ababuilding. Sesihambe umuntu ababuilding bathi bona fanele basiyele ukuthi hayi abafuni lapho, bafuna ku-Ministry of Justice. Sawahambisa ku-Prosecutor General khona ngale. So lokhu asebekutsho nje sokungani yingxoxo. Linanzelele phela lokuthi inauguration akade bekhuluma ngayo sebeyikhansile ngoba batholile amaphepha. Angazi ukuthi sebezamani bethuke nje ukuthi uPresident Nelson Tamisa ule evidence eneleyo ezenza ukuthi okwathiwo Justice Chikumba kwesulwe.
Ye, siyabona njalo kulamanye amagqwetha athi lolu daba lungani lungahlupha ikakhulu nxa sokubuya emaphepheni la ukuthi lingafaka endaweni engasiyo. So ke nxa kungenzakala njalo lizathini?
Angizanga lapha ifoni yakhonjesa.
Oye, engutshoyo ukuthi-ke kulamagqwetha athi wona abone ngazani udaba lolwencelo ungalahlwa ngenxa yokuthi amaphepha ahanjiswanga njalo ngemfanelo. So ke kungenzakala khonokho lizathini dokotela?
Amaphepha ahanjiswe ngemfanelo, umhlaba wonke ukhangele okwenzakalayo uyazi ukuthi ama-journalist abekhona kuhanjiswa amaphepha emnamuntu ababuilding. Bebekhona kuhanjiswa amaphepha njalo ku-Ministry of Justice. Ngaloyo hlobo angazi ukuthi baza bacabanga ukuthi baza wenza bazathabisa abani njalo bazakholwa ngubani ukuthi amaphepha awahanyiswanga ngoba kwenziwe egcekele umuntu onke ekhangela. Amaphepha anikwe u-sheriff we-High Court. So ahanjiswe kathathu lokhu uzanye ukuthi kudingwe lapho President Mnangagwa ekhona umuntu ongabe emelele. Ngalolo hlobo angazi ukuthi kukhanya ngani nje bayaphonga uzama ukuthi bangabona ukuthi bangasila njani ngoba phela i-evidence ibehlula.
Ye, lina libona ngazani lizatshaya njani kulokhu elikwenzileyo? Kuyaphumani?
Hayi, ayi-evidence isegcekeni emahlabezulu. Uqiniso ke lokuthi phela umuntu nxa ebala, nxa kunabantu abangu-10 bangu-10, nxa bengu-11 bangu-11. Manje uJustice Chikumba wathi abantu bangu-11 uthi ezekhipha amaphepha kabantu bakathi abantu kade bengu-10. Khonokho kumgqeke phela ukuthi ubekhuluma into ayithandayo nje kodwa angakhuluma into eliqinile.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa, umkhokheli welinye lamacele lebandla le-MTCT, sixoxelaye eseHarare.
Sigcina amasiko wena, owangusenziwe mandu.
Uhlelo lwamasiko lakuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhangela udaba lokuthi indaba abanye amajaha ethatha omama abangani sebekhulile kulabo. Enkundleni lapha-ke ngilonkosikazi Sakhile Liline uMadube ukhona ngale-ke kwele Botswana, njalo lo baba uGift Sipho Juma ukhona ngale-ke kwele Zambia. Ngiyalamukela kuhlelo sihlobo zami. Ngizaqalisa ngawe baba Juma.
Ye, kudala lokhu kwakungekho ukuthi umuntu ongumfana athathe umuntu omdala kuye, kodwa mbona kulezi nsuku abantu kabasathathi ngenxa yokuthi ufuna ukuthatha umfazi omuhle njalo olamalungelo amahle lamasiko, kodwa bathathela ngenxa yokuthi sometimes umuntu lana uyabe le mali umfazi. So lwana umfana uzathanda imali kulwana umuntu omdala ngakuye. Ye, so okwenza ukuthi into enkulu kakhulu yenza kanjalo ukuthi abafana bebathatha abantu abadala ngenxa yokuthi bafuna ukuthi bancedwe. Kutholakala ukuthi abantu abaningi omama abanezimali bafuna abantwana abantwana kibo ngoba bona already bale mali so laba abantwana bayahugwa ubana bathathe laba bantu ngenxa yokuthi bafuni imali kulaba bantu.
Ye, siyabona ke Madube uyakhuluma lapha ke ubaba uJuma uthi kuyakhanya ukuthi sibili kulabantu abathatha omama sebekhulile ngenxa yokuthi bakhangwa imali. Wena ungathini ngakhonokho?
Ye, ungabe uliqiniso khonokho ngoba iningi leyakhathesi abafuni ukusebenzela ngabantu labana abafuna ukuphonga ukuthi yonke into iye easy. So abantu omama sebekhulile babone ngantho abangaba yenzela izinto zibe easy ngokuba lihlela imali ngokubanika iimota zokuthi betshone begijima ilanga lonke imini yonke but aso nto enhle elungileyo. Umntana kumele athathe umuntu olingana laye uthando is bind kodwa nxa befisa abantu kodwa umuntu omdala kumele la uzame ukuthi uhambele intanga yakho.
Siyezwa baba Juma lapho uyakhuluma umama uthi kumele umuntu vele adinga intanga yakhe so yena ungani uyakusola lokho ungathini ngakho?
Ye, umuntu kufanele adinge umuntu oyintanga yakhe yikho okufaneleyo kodwa ngenxa yakhona ke nguthilo imali yikho kwenzisa ukuthi abantwana kule nsuku baphume endleleni elungileyo kodwa into efaneleyo yokuthi umuntu adinge oyintanga yakhe.
Okubi ngokuthi ube lo mama omdala kuyini ukuthi omdala kulawo okubi kuyinjuma
kule zinto eziningi ezimbi lu ungathatha umuntu omdala kuwe izinto eziningi aso zihambe kuhle emzimbeni wakho ngoba amalokhuzeni isayensi itsho ukuthi umfazi uyakhula kakhulu ukwedlula umuntu oyindoda ezintweni zonke socially ezintweni zonke kuphela lomzimba wakhe so kuzenzekala ukuthi ezinto eziningi asoze ubugwanisa ukumenzela lwana umuntu omama ngenxa yokuthi wena yena wena ungumntwana yena ngumdala umzimba wakhe lo mzimba wakho uhambelani ayisiyo ntanga yakho.
Ye, kambe kunjalo Madube?
Ye, kunjalo ngoba ma uthethe umuntu omdala wena usesemutsha abanye vele bathatha umama wabo sebekhulile bengazozephinde bavela abantwana kunjalo futhi abanye bathatha nje abadala ukuthi lawo uyakusubona ukuthi nxa umfana ele-20 ethatha umuntu omdala le-48-49 umfana uzasele-35 umuntu omdala vele uyakusekhulile so asonto i-right ena le omayi intanga ayizame ukuthi ithathe abantu abalingana lawo abadala labo bangakhangeli kakhulu ebantwaneni abancane bakhona abadala abasindi ababe safuna ukuthi ngabe bayathatha abalingana lawo yikho ngibona ukuthi kungaba ludubo ngoba ungathatha umncane uthatha umuntu osekhulile uvele umama uzakhula kuthiwo lokhu njalo so ngesikhathi ukuthi ubona intanga zakho usuyaqalisa ukulokhu uphuma phandle kuthiwo umamenjini.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke Madube. Vala khonapho ngamafitshane baba Juma.
Ya, into engayithoyo nje ikuthi abantu kufanele ukuthi bayekele le nto yokuthanda ukuthatha umuntu ongumdala ngakuye badinge umuntu oyintanga yakhe ukwenzela ukuthi izinto zonke zibe zihamba kakuhle.
Ye, sibonga kakhulu ke ubaba Juma. Madube, gqiba khonapho ngamafitshane Madube.
Ya, intanga makhuthaza intanga ukuthi ikhangele intanga zayo.
Ye, ntathi thubalele ukuthi ngibonge ke umama uMadube usakhile line khona ngale ke kwele Botswana njalo ngibonge lo baba uGift Sipho Juma ukhona ngale ke kwele Zambia lezi ke zincwadi zamasiko esintu baba Juma lo mama Madube siyabonga kakhulu kingadinelwa kusasa ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube lilani
ngicina masiko wena ongakusenziwe manje ngicina masiko wena
omanje ake sizwe ezabatsha silo Mike Hobe.
Imchina yethu kanye ngazani ke inganiyala singazi ukuthi kumbe iba njengomqando kumbe uhamba njani kodwa sibona ngazani sizalifakela ke kathesi ikonoko ke oyithulwe uMike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo uMike Hobe. Namhlanje sesibuyela ke kobulawayo sixoxa lo mnumzana Tinashe Gambarami yena osanda ukunqoba ukukhetho lokuba ngukhansela masambeni kuye siyezwa okunenge. Gambarami ngiyakwamukela kuhlelo unjani mnumzana?
Ngiyaphila unjani msakazi?
Hayi mina ngiphilile. Right, tinashe, kulento eyinenge engifisa ukuthinta kuhlelo lamhlanje. Saqala sithinta indaba lena eyokuthi abontanga abaselizweni lethu abasekela amabandla achiyeneyo, ikakhulukazi abasekela ibandla elezanu PF njalo abasekela umanyano wenu owe-MDC Alliance, abalawo umbono ofanayo nxa sesixoxisana lo daba lokuthi kuyini okumele kwenzeke ukuze sibambane njengabontanga ukuze sithuthukise ilizwe lethu. Sengizwa abontanga abaningi besithi uChamisa nguye okumele abe ngumongameli, umnankagwa abamfuni. Nxa kungumnankagwa ozaba ngumongameli abasoze bamnanzelele. Awungitsheleke Khambarami ukuthi ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze sibambane, sisebenze ndawonye njengabontanga ukuze sithuthukise ilizwe lethu. Sichiyane lalokho ukuthi wena usekela ibandla liphi, mina ngisekela ibandla liphi, ngiyeke sisebenze ndawonye.
Yebo, ngiyabonga kakhulu ngethuba onikezelwe namhlanje. Ngithanda ukubingelela abalaleli. Okokuqala, into engayisho ngeyokuthi kumele siqalise ngokuthi mina njengomuntu okhethiweyo kuwa 3 ngingontanga njengomuntu osakhulayo. I see it's important ukuthi we dissolve and diffuse amaparty political lines where we say ukuthi all the young people abakhona abalama ideas achiyeneyo, abanye kade beparticipate kuma-elections abangasaphumelelanga, ngabantu ade belama ideas, abade bele mbono akade belayo, that we ideas angancedisa kobulawayo laseZimbabwe ukuthuthukisa ilizwe lethu lesigaba sethu sakobulawayo.
Hayi, siyakuzwa Khambarami, njalo amhlophe phela bhuti ngokunqoba kukhetho.
Hayi, ngiyabonga kakhulu. It was out of hard work as well. Abantanga, they are disadvantaged. We don't have resources. Nxa singena ku ground, we try by all means ukuthi singene nje, but it was not easy. But at the end of the day, we achieved. We had a lot of young people, young women, and young boys. Ababe besifiso sokuthi bethole umuntu ongabakhokhela, o understand ama levels, lento ama challenges esiwafesayo njengabantanga.
Awungitsheleke Khambarami ukuthi abontanga abahlala esigaba sakho kumele bakhangelele ukuthi uKhansela Khambarami uzabayenzelana.
Ngiyabonga khonapho. Into yokuqala, we need to have ama social groups, social activities. I think if you remember, we had ama social centers emalokishini. Those are places where we identify skill ukuthi abantu, if they have different skills, they come and showcase and have an opportunity ukuthi babuye bazenze abakukwanisayo ngezandla, imisebenzi yezandla and different skills that they have. So ama youth centers lawana, those are centers ezingasincedisa ukuthi singa-identify ama skills ebantwini, especially kubontanga. We look for funding ezokuthi ziyabe zincedisa abantu ontanga labana that we have identified talent.
Lo-ke ngumike wobe okade xoxa-ke lo Khambarami okhethwe kobulawayo ukuthi aba ngukhansela. Okwamanje-ke sesilitshiye ezandleni zikantungameli Gomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Upheteni lamhlanje?
Namhlanje ngibuye ngikhangela umbhalo okhuluma ngokholo. Sizakhangela kwabaHebheru ichapter ka-11 ivesi ngu-1-2. Ivesi le ithi yona, manje ukukholwa ukuqiniseka kulokhu esikuthembayo nokuqiniseka ngalokhu esingakakuboni, yilokhu abadala abangcotshwa ngakho. Lo mbhalo uyangikhuthaza kakhulu, njalo ngiyakholwa ukuba uzasikhuthaza njengelizwe leZimbabwe namhlanje, ukuthi ukukholwa kukhangele into esingayiboni. Ukukholwa kubuya lethemba lento esingayibambi ngezandla zethu, kumbe singathi engabonakali, engavezi egcekeni ukuthi isikhona. Kodwa nxa thina sithandaza, sikhuluma lo uNkulunkulu njalo simethemba, manje ukukholwa kuqinisekile njalo kuqakathekile kakhulu. Ngoba ukukholwa kokuqala kutsho ukuthi uyakuqinisekile ngento le oyithembayo kumbe oyithandazele uNkulunkulu ukuthi yenzakale. Nxa ukhangela umumo oyabe ukuwo, kuyabe kungatshengiseli ukuthi linto izayenzakala, njalo umumo oyabe uphakathi kuwo ungabe uphika lokuthi linto ingenzakala kodwa umuntu olokholo uma ngokwethemba ukuba ilizwi likaNkulunkulu liqinisekile njalo lokuthi uNkulunkulu wethembekile ukuthi lokho esikuthandazayo kuye uyakuveza njalo uyakwenza anje singakhumbula umbhalo wakhe uthi yena kafanani njengomuntu ukuthi lokho akuthembisayo uyaphenduka bese sithi abe ngisomela lapha kodwa uNkulunkulu uthi nxa esithi yena uyebo wakhe nguyebo uhatchi wakhe nguhatchi manje thina nxa sikwazi ukuthi sithandaza sinwe ezithembisweni zikaNkulunkulu esizibona ezwini lakhe kumele sibe lokuqiniseka ngento leyo esiyabe siyithandazela ngoba izwi likaNkulunkulu yiso isisekelo yilo idwala elinganyekinyekiyo okumele sime phezu kwalo nxa sithandaza njalo nxa sicela izinto kuNkulunkulu abantu abaningi nxa sebethandazile bahambisa izicelo zabo kuNkulunkulu bathandaza kakhulu uyezwa umuntu elokhu ezibuza ukuthi kambe shu into le ingenzakala nxa ususenza njalo sokungena ukungakholwa kuNkulunkulu ngenxa yokuthi into ephuma emlonyeni wakho kumele ihambelane lokholo oluphakathi kwenhliziyo yakho ngakho isikhathi esiningi kuyamele ukuthi nxa suthandazile uqalise ukukhuluma angani sokukhona lokho okuthandazeleyo nganika lomzekeliso nxa uthandazela ukuthi uNkulunkulu akuphilise akumelanga ukuthi uhambe uthi mina vele lomkhuhlane ngowami mina vele lo mkhuhlane ngowami lo kumele ukuthi ungathandaza uthandazele ukuphiliswa uNkulunkulu uqalise ukukhuluma ukuthi sengiphilile ngegama likaJesu ngabe umbuthandazela ilizwe lethu leZimbabwe ngiyangizwa abanye abantu besithi iZimbabwe ayisoze vele kulungele uthola akulalo uthola uzalunga ngenxa yokuthi wena utshona ukukhuluma njalo indaba ungakhuluma ukuthi la iZimbabwe ilizwe lethu elihle iZimbabwe ilomnotho iZimbabwe lemsebenzi iZimbabwe izaba ilizwe lomuntu wonke sizahlalisana sonke kakuhle sithokoze sisonke nxa sonke singakhuluma ngaleyo ndlela sizaletha izibusiso elizweni lethu leZimbabwe kodwa nxa siyabe sikhuluma ngendlela eyokuthi akulaluthola uzayenzakala lapha eZimbabwe siletha izithuko lokubisela ngemuva yonke imithandazo ebesiyenza
akuyiphethe mfundisi
sakho nyakhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuba asibeni lokholo asethembeni ukuba uNkulunkulu izithembiso alazo ngelizwe lethu leZimbabwe ngempilo zethu kuzafezeka baba ngegama likaJesu sithandazela ilizwe leZimbabwe silokholo ngelizwe lethu silokholo ngezigaba zethu sithandazela abazalwane lezidalwa zeZimbabwe uNkulunkulu busisa leli lizwe busisa abantu abakho laba abagulayo basilise ubaphilise ngelizwe lokholo siyathumela ukuphiliswa lokusiliswa emzimbeni lokususwa kwemthalo enzima ngegama likaJesu siyathandaza amen
lapho besivuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu ke Ntukamini Nkomo singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje uhulumende wakwaleZimbabwe uthi usekufezile okunenga okufiswa lilizwe leMelika ukwenzela ukuthi amazwe la abe lobudlelwano obuphezulu ibandla leZANU-PF lithi kumele kulahlwe udaba lokuphikisa impumela yokhetho oluphanyekwe yi-MDC Alliance kodwa ke umanyano we-MDC Alliance uthi ibandla leZANU-PF kalaze likukhulumayo silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ye loba sengivalelisile kodwa lingakhohlwa ukuthi sasa ekuseni sizabe silethulela iindaba zethu zesindebele nxa silethulela khonokho iindaba zethu libibone lani ukuthi liyabe lisilandela kufacebook voa zimbabwe voa studio 7 le voa indebele so ke sizabe siphakulele lokumnandi uluju kuphela so ke sengisithi nizwe khonapha ke enkundleni kodwa ke kwezindawo sizabe singayenelisi ukuthi silethulele iindaba zethu kufacebook okwamanje sahamba
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.